Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 24 kuMabasa 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance imanyene lohulumende, odokotela nababalisi isisungule uhlelo olusakazwa ku National FM Radio olufundisa abantwana ngomkhuhlane weCOVID-19. Umbukiso wokuthengiselana oyiZimbabwe International Trade Fair uzaqhutshwa njengenhlala yenza edolobheni lakoBulawayo kusukela mhla ka-20 kusiya ku-23 ngoNtulikazi kuwo nalo umnyaka.
Indikimba yombukiso walonyaka ithi ukubukeza injwayelo entsha kwezamabhizimusi lokuthengiselana amaqiniso lamathuba, ngesilungu showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities.
Sixoxa lowesifazana owawela egodini elitshonayo wahlala khona okwamalanga alitshumi lanye esehluleka ukuphuma, njalo kungela muntu okwaziyo ukuthi ungaphi.
Into engangiyenza kuphela ikukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo, kwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi, bathole umzimba wami nalabantu abami bathole ukungivalelisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umgcini sihlalo webhodi yeZimbabwe International Trade Fair, uMnumzana Busisa Moyo, uthi umbukiso lo owokuthengiselana uzaqhutshwa njengenhlala yenza edolobheni lakoBulawayo kusukela mhla ka-20 kusiya ku-23 ngoNtulikazi kuwonalo umnyaka, kulandelwa iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Umbukiso lo awubanga khona ngomnyaka odluleyo ngenxa yaleli gcikwane, njalo uMnumzana Moyo uthi bakhangelele ukuthi uvuselele ezomnotho. Asizweni amazwi akhe.
Salibonani. Iqula labaphathi ntambo beZimbabwe International Trade Fair bayathokoza ukwazisa bonke abasebenzelana labaphathisana labo ukuthi umongameli welizwe umhlonitshwa u-ED Mnangagwa, ongumongameli welizwe leZimbabwe, usevumile ukwamukela izethekeli lababukisayo umbukiso weZimbabwe International Trade Fair kusukisela mhla ka-20 usiya ku-23 Ntulikazi 2021. Indikimba yombukiso walonyaka ithi ukubukeza injwayelo entsha kwezamabhizimusi lokuthengiselana amaqiniso lamathuba, ngesilungu showcasing the new normal for business and industry, realities and opportunities. Umcimbi walonyaka uza kwenziwa kulandelwa izicwayiso leziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwe-COVID-19 kuhambelana logatsha lwezempila kahle labanye ongqongqoshe. Sithanda ukubonga bonke aba esisebenzelana labo ngobekezelo lwenu, ikakhulu ngoba lumbukiso awenziwanga nyakenye. Amaqembu ethu akhangele ukulibona kulumbukiso e-ZITF ngenyanga kaNtulikazi, hlalani liphephile.
Lowo ngumnumzana Busisa Moyo, umgcini sihlalo we-board yeZimbabwe International Trade Fair. Inhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uhlelo lwayo olusakazwa ku-National FM Radio olokufundisa abantwana ngomkhuhlane we-COVID-19 luqhubeka kuhle. Umqondisi walinhlanganiso, umfundisi uSeni Sibanda, uthi baxhasana logatsha lukahulumende olwezemfundo, ababalisi kanye labodokotela ukuqhuba lolu hlelo.
Thina kathesi uhlelo besilwenza sixhasane le Ministry of Education, siyenza ama programs ku radio ayiwo axwayisa abantwana besikolo ukuthi bengazinanzelela njani ngalesi sikhathi se COVID. Njalo kwesibili siwenza la uthwana ngama psychosocial support ancedisa ukuthi bekwanise ukumelana lokudidana kwezingqondo ngenxa yomkhuhlane we COVID-19 besiwafaka ku National FM radio njalo siwenza labo dokotela labempila kahle njalo amane azayenzwa lama teachers avela khethwa yi Ministry of Education ukuthi akhangele lolu hlelo ikanti njalo besikhangelela ukuthi thina uhulumende ngohlelo lakhe lwe vaccination ukuthi engxenye amanye ama teachers angathola njalo asezikolo ngoba sokusobala ukuthi basenkosini labo labantwana njalo basenkosini ikanti njalo besikhangelela ukuthi ngabe nxa isikolo sivuliwe kuyadingakala ukuthi uhulumende asize izikolo ngama maski abasize ngezindlela zokuzivikela kulomkhuhlane.
Lilokhu liphathisa yini kuma quarantine centers njalo okuningi osokufuneka kathesi kuyini?
Kathesi ama quarantine center amaningi abengasagcini bantu. Abantu abaningi bebedlula bejengisa ama certificates zabo as a COVID-19 ukuthi umuntu lo kafumanwa ngokuthi lawo lomkhuhlane ube bengasagcini bantu. Kodwa into esasiyenzile ukuthi ama quarantine center amaningi sasibanike izinto ezingabathatha isikhathi eside zingapheli. Lapha ngikhuluma ngama sanitizer, abanye sabanika imbheda, abanye sabanika imatras njalo kwezinye indawo, kwezinye isibhedlela sasibalungisele ama solar i-energy, solar amanzi abantu abagulayo kwenzeka ukuthi abuye through isola kumbe singathi ukukhanyisa amalayithi kube le sola. So kulezinto eziningi esabathiyela zona ezingabasiza loba kathesi nxa kungabuya abanye abantu. Kodwa besithe kibo nxa kungaba lesidingo njalo bengakwanisa ukuthi bebuye kithi sibone ukuthi singenza njani. Isidingo esesikhona kathesi esikhulu ikukhuthaza abantu ukuthi beyethatha le injection. Njalo siyananzelela ukuthi inkokheli zelizwe njengomongameli nxa ethatha leyo injection kuyakhuthaza abantu kakhulu. So labafundisa abantu ama-bishops ayathatha kuyakhuthaza abantu ngasithumeni ngobuningi bethu siyeyithatha leyo injection.
Lowo ngumfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, sixoxela ekobulawayo. Ukusenjalo ugatsha lwezempilakahle luthi abantu asebahlaselwa ligcikwane le-coronavirus selokhu laqhamukayo sebefika phose inkulungwane ezingamachumi amane 38,045 njalo selabulala abedlula inkulungwane eyodwa lengxenye yalo 1,556. Inani lasebehlatshiwe ijekiseni yokwenqabela leli gcikwane sebesedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 319,732. Lokhu kuza ngemva kokuba abantu abangamachumi amabili lasikhombisa 27 behlaselwe leli gcikwane izolo kuphela kwabhubha oyedwa. Owesifazana ophuma eZimbabwe owayengabonakali eRamotswae kweleBotswana utholakale esephukile amathambo engalweni ngemva kokuwela emgodini wahlala khona okwamalanga alichumi lanye njalo udinga imali efika inkulungwane ezingamachumi amabili zamaphula 2000 phula ukuthi elatshwe. Unkosazana Patience Sibonisiwe Moyo uthi waphambuka endleleni ephindela ekhaya ivela emsebenzini wawela egodini elitshonayo okwe 12 meters mhlaka 9 kuyona le inyanga waze wahlengwa mhlaka 20. Uthi umgodi lo waba yisambuzi sakhe kukanti wakuvele umanzi okwabangela ukuthi engalali kuhle futhi kwakulenyoka eyayike iphume emlindini lanxa yayingamlumi. Waze wahlengwa ngemva kokuba owesifazana oyinyanga efike kuleli godi evela gezisa abantu egangeni.
Balimala unyawo lesandla laselihlweni kodwa ilihlo okwamanje hayi selivulekile selibona. Unyawo yilolu saselenxeba endilokhu ngisaya ekliniki ukuyabhanditshwa. So isandla siphukile kabili sifuna i-operation, isandla siyafutha kakhulu.
Batheni udokotela njalo kuyini okudingakalayo?
Odokotela sihambile ngayenza ama-x-ray. Ngemva kwama-x-ray ke basebengithumela ke esibhedlela esikhulu babe besithi bafuna 20,000 kula njalo le operation ayenzelwa esibhedlela still bangingaze ngithole leyo mali bazonyisa ku private.
Okwakathesi sikhuluma nje kungabe sokuloncedo olutholileyo kumbe abantu abathembisayo ukuthi bengakuphathisa.
Uncedo kalukabe khona solutholakele. Silokhe siposta kumagrupu ahlukeneyo. So abantu njengokuthi isikhathi abanye ngabathi kabakatholi imali bazophosela ezincane ngemantendi. So nxa sesikhangela njalo ukuthi leyo 20,000 nxa kuyukuthi operation yenzelwa kuprivate, amabeds kusiyahlifika isikhathi ozosihlala kusenziwa ioperation iyabe ingaseyiyo 20,000 pula, iyabe siyimalini ngokudlula lakho.
Ubusebenza yini ukuthi sokukumisile umsebenzi?
Mina angila muntu onginakakelayo, bengisebenzela ngisebenzela abantwana bakuseZimbabwe. So ngapha bengisebenza ukugada ingane. So sokuyikuphela komsebenzi ngoba manje bengigada ingane ene 1 year. Ukuthi ngibe ngisakhona ukuphakamisa ingane akula way forward okwamanje kusho ukuthi sokuyiku ukuma khona lapho until ngize ngithole usizo kumbe bese ngibona ukuthi ngiqalelela ngaphi ngempilo.
Kahle kahle kuyini okwenzakalayo?
Umuntu engagcina ukukhuluma laye ngumna wami emfonele eseGoli esithi kade uzwakala usemgwaqweni uya ngathi ngathi hayi ngiya endlini mana sizokhuluma ngingafika kuphi endlini. So ngabe ngifaka ifoni esikhwameni. From there ukuthi ngaphambo kanjani ku-gravel road ngisiyawela egodini angikwazi ngathi ngiphaphama ngisegodini kwakungabopasteni ebusuku. Igodi leli lalitshona almost 12 meters. Ngahlala from mhlaka 9 April kwaze kwakuthi mhlaka 20 April.
Lowo ngunkosazana Patience Sibonisiwe Moyo sixoxelaye eseBotswana. Uthi abadinga ukumsiza bengamtshayela ucingo kunombolo ezithi 267-74-648-283 kwele Botswana. Inombolo njalo ngu-plus 267-74-648-283 kwele Botswana. Thiyani indlebe kulona lolu uhlelo lapho esizakuzwa ukuthi waphila njani kulomgodi engelamanzi lokudla kuhlandla lwethu oluzalandela kwesiphathelane labesifazana. Kwesiphathelane lokwenzakala eMelika, iziphathamandla zeMelika zithi uMongameli Joe Biden uzananza ukuthi ukubulawa lokugxotshwa kweziphepheli ezivela kwele Armenia ngele Turkey kuminyaka elikhulu edluleyo kwakungumbhoqazwe. Kule mifanekiso ngalesi sikhathi ebonisa abantwana bebhakitshwe ezikepeni eTurkey lezinye iziphepheli zihamba emigwaqweni ngomnyaka ka-1915-1916. Abazali endaweni ezitshiyeneyo zezansi emaNdebeleni sebeveze ukukhathazeka ngekusasa yabantwababo ngoba ababalisi bengafundisi ezikolo bekhonona ngeholo eliphansi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iningi labazali likhala ngokuthi sesiside isikhathi abantu ababo bengafundi kulandela ukuqhamuka kwegciwane le-coronavirus kanye lokungafundisi kwababalisi bekhonona ngeholo labo eliphansi. Umnumzana Collins Banda oyisakhamuzi seNdebe uthi ukuphumelela kwabantu ababo kwezemfundo kuza kuba nzima nxa isimo esikolo singaqhubeka sinje.
Ungabuya emsebenzini kwababalisi ludaba oselulesikhathi eside lusenzakala. Konke lokhu kuya-afektha imfundo yabantwabethu, kwenza ukuthi kuthi bapase kube nzima. Kanti siyakhangela futhi ukuthi kulo mkhuhlane lo we-COVID-19 behamba amalanga ngolanga bengahambi. So uhlanganela lokuthi ababalisi labo abasafundisi ngendlela efaneleyo ukupasa kwabantwana sekusiba nzima.
Uthi njalo kungumlando kahulumende ukuthi anakekele ababalisi ukuze babe ledlabuzane lokufundisa. Umnumzana Ntando Ndlela oyisakhamuzi seFilabusi uthi akulo okwenzakalayo ezikolo zakogodlwayo.
Isikolo eseduzane lapho singwangu oChazi Primary Secondary uFilabusi High akula kufunda okwenzakalayo. Bakithi ikusasa labantwana bethu lisengcupheni ngendlela emangalisayo. Into esidanisayo kakhulu umhulumeni. Uhulumeni uba uyehlule ukuthi abe lesivumelwano esicacayo labaqhatshi abaqhatshwa bakhe amatisha. Kanti okwehlula ukuthi uhulumeni alungise isikhalo samatisha sokuthi bathole imali engabenza bakwanisa ukuphila kuyini.
Ukansila kaward 20 Mkhalipe Gwanda South, uMnumzana Joram Ndlovu, uthi akwenzakali lutho ezikolo.
Abantwana mabebuya ekhaya bayakhuluma ukuthi kona hayi asifundi, abanye lesikolo abafiki. So asikwazi lathi ukuthi abantwana bethu bahambe ezikolo ukuthi bayodingani, asisakwazi. So lezi mali ukuthi kuyabhadalwa ama-school fees abantu bayabhadala, kodwa abantwana kabafundi.
Usenzala umsekeli kamphathi Ntambo ogatsho lwezemfundo, uMnumzana Edgar Moyo, uthi izikolo kazisoze zavalwa lanxa kulokumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo.
Some people have argued to say no schools must close. Schools, if you follow that narrative.
Abanye ngabathi kumele izikolo zivalwe. Lokhu kungadala ukuthi zivalwe kokuphela. Kumele sithathe amanyathelo okuqondisa lapho okonakele khona.
Abafundi abedlula amakhulu amabili ezikolo ezigoqela iSacred Heart esigodini Lembako ePlumtree batholakale belegcwane le-coronavirus kuvike edlulileyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Ngengilitshiye okwesikhatshana ezandleni zika-Chris Gande we-Studio 7.
Lingali tshona njani izilukandaba, siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami ngu-Chris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa loMnumzana Jabulani Hadebe, isakhamuzi senkayi. Sixoxa ke ngodaba lwemali ephiwa izigaba okuthiwa yayiphiwe inkayi kodwa yagcina isibiselwa kuhulumende ngoba ingasetshenziswanga. Umbuzo wami wokuqala ungasela ukuthi kungani izakhamizi zingahambisi phambili lolu daba ukuthi imali ize itholakale njalo isetshenziswa.
Uzulu wenkayi uyayizwisisa indaba ye-devolution. Uzathola ukuthi ngesikhathi kusenziwa i-constitution abadala bahlala phansi bavumelana ukuthi i-devolution kayibe khona, yaba khona ku-constitution but ayisazange ya-implementwa after ama-elections ka-2013. But after u-2018 kule mizamo yoku-implementa i-devolution yikho ama-council authorities anikezwa imali under uhlelo lwama devolution funds olokuncedisa ama districts ngama districts. Manje lapha enkayi abadala bayakwazi khona lokho, yikho ngama ward ngama ward babhala ngenhlupho abalazo. Kwamanye ama ward uzathola bathi bafuna ukuthi kube le clinic, wenye i ward bafuna ukuthi i secondary school ikhatshana kakhulu kwenye i ward bafuna labo ukuthi babe leyabo i secondary school. Then bese okusithi kwamanye ama ward balama damu babefuna ukuncediswa ukuthi amadamu lawo asikopwe, kodwa akula ncedo abalutholayo ekhansilini ngenxa yokuthi ama-councillors ayiwo akhona lawo awayezana uPF. Instead of ukuthi babexoxa ngento ze-development sikhangela nje i-district yonke eyenkayi, bona babebhizi betshaya ama-slogan bekhuluma nje i-politics ezingela msebenzi kuma-council chambers.
Nxa lina njengezakhamizi likhuluma ngodaba lona lolu kumbe njengebandla le-MDC Alliance, kuthiwani nxa likhuluma labo abamele basebenzise imali yonani?
I-problem ekhona ngiyokuthi laba abayibo okumele ukuthi bamele intando kaZulu, aba-councillors laba abakhona bezana uPF, kabalaleli. Nxa ukhuluma labo uyabongajiyananga lomuntu okhuluma lesiduli ngenxa yokuthi bona bale problem yena le yokuthi bayakwazi ukuthi abantu abaningi abenkayi abakholelwa embusweni wezana uPF. So kathesi sebesenza ngabomo, sokuyindlela yabo yokukhawulisa abantu ngokungalaleli lokho okufiswa ngabantu. Uzathola ukuthi kulezikolo eziningi ezilophahla olwathathwa ngumoya, sikhuluma ngezikolo osomakantana, sikhulume ngabodukha mzondo, sikhulume ngabomazwi mabili, lezinye nje izikolo eziningi khona phana enkaya okade kumele ukuthi ngabe ziyathola ukuncedakala ngemali zama-devolution funds yena lawo. But ngenxa yokuthi ama-councillors lawo ayezana uPF afuna ukutshengisa abantu ukuthi bona yibo abazibambileyo njalo yibo futhi ontando kayiphikiswa, sebesenza ngabomo ukungalaleli izakhamizi ngenxa yokuhlalela umsebenzi ngama councillors lawo awezana uPF kathesi imali size yabuyela futhi kuhulumende ingazange incedise abantu benkaya.
Umbuzo wami wokugcina ungasela ukuthi bona abantu uZulu uyayizwisisa yini indaba naleyo yokuthi kule mali ye devolution emele isetshenziswe ezigabeni.
Izakhamizi zahlala phansi ngamawadi ngamawadi atshiyeneyo bebonisana ngama problems abalawo ngezigaba ngezigaba. Kwezinye izigaba wawuthola ukuthi bakhala ngokuthi idamu labo seladabuka sokufunakala ukuthi lilungiswe lokusikubwa. Then kwamanye amawadi wawuthola ukuthi izakhamizi zifuna ukuba leklinika za apply ekhansilini zanikezwa indawo yokuthi kube leklinika. Basebezama ukuhlala phansi bekhangela ukuthi kungafunakala imali engakanani. Babuyela ekhansilini behambisa kungama proposal yokuthi nxa ikhansili ingathola imali ibancedise. Kwezinye indawo babekhala ngama preschool ukuthi ipreschool lapho kufunda khona abantwana abancane kakhulu bahamba ama kilometers angafika 7 kilometers umntwana omncane esiya epreschool. So bona basekufaka khona lokho ukuthi nxa ikhansili ingabancedisa bayakhela ama preschool. So ngezigaba ngamawadi ngamawadi atshiyeneyo izakhamizi zahambisa ama proposal ekhansilini ukwenzela ukuthi nxa uhulumende engabanikeza imali through uhlelo lolo esilubiza ngokuthi yi-devolution bancediseke ngamawadi ngamawadi atshiyeneyo. Manje iproblem esikhona yokuthi ama councillors lawa akhethwayo awezana PF abakwazi umsebenzi abakwazi lokuthi khona ngale nxa behlezi kuma council chambers kumele bebe besenzani babe busy nje becha ama slogan bexoxa le politics ezingela msebenzi.
Lo ke ngumnumzana Jabulani Hadebe ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo kuvikezayo lilalo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kweziphathelane labesifazana namhla siqhubekela phambili ngengxoxo yethu lo nkosazana Patience Sibonisiwe Moyo owawela ebhodini wephuka ingalo njalo odinga imali efika ku-20,000 kula ukuthi elatshwe. Ngambi wayesenzani kuleli godi okwamalanga alithumelanye?
Ngangimemeza even i-traffic eyayidlula emgwaqweni amabhasi ayedlula. Ngangiwezwa kuze kutshaya isikhathi se-curfew ngibe kwazi ukuthi manje sokuyi-curfew. Ifoni nganginayo, ifoni yayile-67%, ngazama ukuthi ngizame imizamo ngafica ukuthi ifoni inethiwekhi ayisabambi emgodini. Ngazama ukuthi ngithayipha ama-message ngirekhode lama-audio ukuthi ngiphosele ifoni ngaphandle kwegodi ukuthi engxenye ma ingaphumela ngaphandle kwegodi ingadeliva ama-message kube lo muntu ongangisiza. But ngenxa yokuthi isandle salimalayo ngesika-right esika-left ifoni yayiphenduka emoyeni. Ngaswela ukuthi ngenze kanjani, ngiscreame ma ivoice kusho ukuthi uphumela ngaphandle kwehlula.
Kwakule ndawo enganani egodini lapho wawusenelisa ukuthi uhlale unabe?
Ngabe yayikwana kuphela ukuthi nginabe indawo yakhona, kodwa umgodi wawumanzi kwakungalaleki. Uma uhleli phansi 2 minutes vele impahla iyabisimanzi. Ngisukume ngime ilanga, kangizange ngabona ilanga ngize ngaphuma emgodini wangkhona. Ngangihleli nje uchama, ngangichamela khona lapho kwakuyi-toilet kuyipokoni, kungela kudla kungela manzi okunatha. Ngazama mpela ukuthi ngiphande umthombo khona lapho ngisiza ukuthi indawo le engikiyo imanzi, kodwa iphawa ngangingasele yokuthi ngiphande ngiqhubekela phambili ngesandla sika-left. Ngagcina-ke yonke into ngiphelelwa nje.
Sona isandla salimala njalo, wawa ngaso yini?
Ye, kukhanya ngawa ngaso ngoba siphukile amathambo ahlukene.
Manje amalanga wonke lawa lichumi kuyini owawukwenza? Wawucabangani lapho emgodini? Wawusenzani ilanga liphuma lize liyetshona? Wawulala yini ebusuku?
Akula kulala engangikwenza ngoba kwakungalalekile. Nhliziyo yami yayisenza kokutshaya kwengani ngumuntu ophela umoya. Akukwakungalaleki ngenxa yokuthi nje uNkulunkulu ubuthongo uyabudala emuntwini, kasoza kuncitshe
i-2 seconds zokuphumuza ingqondo. Into engangiyenza kuphela ukukhuleka ngisemgodini ukuthi uNkulunkulu ngicela ukuthi ngiphume kuleli godi ngingophilayo ukwenzela ukuthi noma ukufa kukhona kwadalwa ngifele ngingaphandle kwegodi bathole umzimba wami baye ngibeka lapha abazokwazi khona labantu abami bathole ukungivalelisa. Akula into engangiyenza, ngangikhuleka kwesinye isikhathi ngihlaba umkhosi kuphela ngikhale ngize ngibuye ngithule ngedwa. Into engayibonayo kuphela emgodini yinyoka kuphela nje eyi-brown.
Ayizange ikulimaze?
Ngazama ukuthatha ugodi ukuthi ngiyitshaye inyoka leyana, ngayibona ibuyele emlindini, ngabona ukuthi kutsho ukuthi hhayi ayifuni lutho kimi. So inyoka leyana ingijeke kuphela ibuyele emlindini ingijeke. Even ilanga ngizavuka ngiphuma yabuya yabhodabhoda yaziyelela emlindini.
Ukulamba lokoma-ke?
Hayi, ukulamba lokoma ngalamba ngaze ngagcina ngingasayizwa indlala, ngagcina nje ngizihlalela nje.
Ngelanga uze uphume kwahamba njani?
Ngelanga ngize ngiphume emgodini kwase kudinga abantu ababesizile ukuthi hayi kulo muntu olokhe engabonakali ngoba abafowethu lezisobo babegcwele indawo yonke belokhe bengidinga. So aba kulo umama oyinyanga olitswana owavuka esithi uyahlamba abantu egangeni. Umama lwana ke wayelabafana bangu-8 labanye umama bangu-4. Uthi wezwa inhliziyo yakhe imtshela ukuthi laye kakangene kusetshini yona leyo. So uthi inhliziyo yakhe yayilokhu yalela elokhu ebatshela ukuthi hhayi asisetsheni sisiyale sisiyale. So mina ngasengisizwa ukuthi ungani kulabantu abakhulumayo ngaphandle komgodi. Ikho lapho engazama ukuthi ngireyize ilizwi lami ukuthi ngincedanini bani. So ngezwa-ke omunye ubhuti esesithi hhayi xankwano xakwano kunandi muntu. So mna yikho ukugijima kwabo bonke besiza khona lapho. Bagijima-ke badinga-ke idramu lezi ezeplastiki ezi-blu lezi ezifilwa amanzi bayisika phakathi ukuthi bazame ukungikhipha. But bonke abantu babesala ukungena phakathi komgodi besethi umgodi lowo bangangena basoze benelise ukuphuma kuwo. Kwaze kwagcina kuvolontiya umfana oyi-1 nguye wangena phakathi wayemukela-ke idramu wamphakamisa wamfaka phakathi kwedramu. Uthe idramu isikuhapho yabe nqamuka futhi. So umfana lwana wazama ukubhalansisa ukuthi ngingayitshayeka futhi ematsheni. Yabayikhipha futhi idramu liyana bayibophela katsha. Wamfaka futhi umfana lwana phakathi. Bancedisana-ke ababephandle ukuthi bangikhiphekwe ukuthi ngize ngiphume phakathi kwegodi. Amandla ngangingaselayo ngangiqhuqha kuphela. Into engakwanisa ukuyicela ngamanzi okunatha, banikeza amanzi nganatha ngaqeda. From there bandingela-ke imota yokuthi ngihle ngigijinyiselwe-ke esibhedlela.
Manje wena-ke ukholo lwakho usegodini lapho, kuyini wawukwenza? Wawukhuleka, wawuthethela, kumbe wawuhlabela, kumbe wawuzihlalela nje uthule?
Kwesinye isikhathi ngangihlabela, kwesinye isikhathi ngikhuleke, kwesinye isikhathi ngikhale kuphela. Ngicabanga ukuthi shwa ngize ngibe lelo mnyama ongaka ukuwela egodini. Ukufa yebo kukhona, but ngize ngiyefela egodini kuyabe kutheni phakathi womhlaba ongaka ongaka. Ngangikhala sebele ngisithi ngingacabanga abantu abami, ngicabanga ukuthi nxa kuyukuthi sebezwile ukuthi kangibonakali ningi. But ngibuye ngithi uNkulunkulu, wena uNkulunkulu waboDaniel laboShadrach laboMeshach laboAbednego, ngicela ukuthi uzibonakalise amandla akho. Nxa kuyukuthi kukhona ongilethele khona kuleli godi, ngicela ukuthi ubonakale. Kodwa ngicela useve umphefumulo wami ngingafeli kuleli godi. Ngiwumthandazo wami kuphele engangiwenzayo lokukhala kuphela. Ukuthi ukulala sibile lamanje kusuku ngisaba lokujumeka ukuthi engxenye ngiyacabanga ukuthi engxa i-counseling yiyo engangisiza ukuthi le into idlule yimi ngoba angiboni ukuthi izodlula lokuthi.
Lo nkosazana Patience isibonisiwe moyo owawela egodini wephuka ingalo, njalo odinga uncedo lwemali efika ku-R20,000 phula ukuthi elatshwe. Ingxoxo ngokugcweleyo ngalolu daba itholakala kukhasi lethu le-Facebook uVOA Ndebele. Ayike silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.